ngixhumana nje ngale kuyinto embi kakhulu ukuthi ama-commissioner wonke aya decide ukuthi bathiye umsebenzi. Ukukhanya nje ngani amahunga-hunga owathoyo ukuthi engxenye baxotshiwe kumbe bacele ukuthi bathiye umsebenzi, yiwo sibile asephumile lapha ngokuthiya kwabo wonke nje. Upresident kathanda uzanga wamukele uthiya kwama-commissioners omsebenzi.
Kodwa siyabona ukubana yena umongameli ubefaka phambili udaba lokuqeda ukungethembeki i-corruption, kodwa wachiya i-commission eyayivele ikhona. Kungakutshengisani lo?
Utshengisa ukuthi umongameli naye akakwazi ukuthi yena ufunani, ngoba uzakhangela uzabona ukuthi la unama-prosecutor asenze ofisini yakhe ayalisi alisi i-corruption. Wota ubechiye i-commission le ikhona ubengalungisanga ukuthi kumbe ubengaka iplane ukuthi i-commission le uzayihambisa kanjani. Kathesi sokuthitha ukuthi akusela anti-corruption commission, so kumele kudingwa abanye ama-commissioner uzaphatha isikhathi. Angazi ukuthi usikhathi leso yena uyabe esenzani, uyabe elisa njani i-corruption, ngoba i-commission le bekumele ibe i-commission e-independent uhulumende ekwanisa ukuthi ilande abantu aba-corrupt ikakhulu labo abahulumende kumbe abenza iy'ndaba ze-politics ibabuyisele enkantolo. So nxa kungela leyo commission angazi ukuthi umongameli uzama ukuthi uzakuhambisa kanjani.
Bona labo kade beku-commission le ngabantu obona bethembekile na, kumbe labo kade beyenza i-corruption yakhona yiko okungaba kubaxotshisile?
Udube esinalo ukuthi ama-commissioners lawa labo bebethatha isicelo, siyakwazi ukuthi babuya ezikhathini zikababu-Robert Mugabe, kodwa ngokuza kwethu nezinye into ebesizibala laphana bebethatha amacele bethiya abanye belanda abanye. So i-commission leyangikhona ngokwayo ibingasebenzi ngendlela abantu ababeyikhangelele ukuthi isebenze ngayo. So ithemba esilalo ukuthi i-commission ezabuya next iyabe i-balanced kwasethi ilande abantu aba-corrupt kusukela kuhulumende kuya ku-private sector. Sibona ukuthi labo bayabegwetshwa, ngoba udubo esilalo ukuthi kula bantu abaningi abahamba kuma-courts kodwa bayanika ibhele, sibabone-ke besibhodela nje emalokishini. So sibona ukuthi kumele sibe la macala aphelayo, amacala lawo bayagwetshwa, sibona ukuthi lawo bahlale ejele.